esikufumanayo njengezinhlanganiso ezizimeleyo esebenzela emathebeleleni North ukuthi iningi labantu kabakwazi ngalolu hlelo, kakuzange kube lendlela zokugqugquzela abantu kumbe ngithi zokufundisa abantu lokubazisa ukuthi kulohlelo olunjalo oluzenzakala. Labantu laba abaqhatshwe nguhulumende okwenza ukuthi benze i-voter education, registration education, baqalise izolo. Ngemfanelo bekufanele ukuthi ngabe baqalise mandulo kumbe amaviki amathathu kungakaqalisi lona uhlelo lokurejista. Sinazelele futhi lokuthi inhlanganiso ezizimeleyo kazizange zibe lamathuba eneleyo kumbe ngithi kazila mathuba eneleyo ukuthi zingene emphakathini, ziguguzele umphakathi, zifundise umphakathi, zazise umphakathi ukuthi kulohlelo oluthize. Kungenxa yokuthi inhlanganiso eziningi kakhulu, ikakhulu nxa sikhuluma ngama community based organizations, inhlanganiso ezigxile kuZulu ebantwini emakhaya, kazila ama resources, engathi ngama resources ngesikhiwa, zokuthi zingene zisabalalise lombiko. Kunzima ikakhulu emakhaya ukuthi kwenzakale lokho kungela ama resources angafana lezimota zokuhambisa ukuthi abantu bangene basabalalise leyo mbiko. Bekudingeka sibili ukuthi ngabe ama resources abe khona, inhlanganiso lezi ezizimeleyo zibe yizo ezisabalalisa lowo mbiko, zifundise izakhamizi ontanga ukuqakatheka kokuya register. Ngombono wami ngibona ngani kuzafana lalokho okwenzakale ku first blitz ye voter registration, lapho kube labantu abalutshwana khona abahambe ba register ukuvota. Lakhathi sinje kuzafana, kukhanya ngani nje lizaba nje uhulumende wenza izaba ukuthi kuthiwe kule voter registration, kodwa ngeke samsola uhulumende ezimele yedwa. Bekudingeka lokuthi inhlanganiso ezizimeleyo zisebenze gadalala ekwaziseni izakhamizi kumbe into uZulu ngokuvota.
Kuyini uhulumende okufanele akwenze ukwenzela ukuthi abantu babekwazi ngalolu hlelo njalo befinyelele izigaba zonke zokuvota?
Okumqoka ukuthi uhulumende bekumele afunde kokwenzakale kuhlandla lokuqala ukuthi abantu kabayanga ukuya register ukuvota ngembangela eziningi, ikakhulu emakhaya. Imbangela ezimqoka kuyikuthi abantu bebengelalwazi lalolu hlelo, bebengaluqakathekisi ngoba bengafundiswanga ngokuthi lolu hlelo lumqoka kangakanani. So kungakho-ke bekudingakala ukuthi ngabe uhulumende uqalise ngemfundiso abantu abenza i-voter education, i-registration education, bangena emakhaya phambilini kokuthi kuqaliswe lolu hlelo. Ukuthi nxa soluqalisa abantu bevele sebelomdladla, sebelolukuluku lokuthi bahambe bayebhalisa ukuvota, bekwazi njalo futhi lokuthi yiziphi indingeko ezidingakalayo nxa umuntu esiyavota, okunjengezithupha, okunjengama proof of residence lokunye okunenginengi. Inhlangothi ezijiyeneyo ezigoqela uhulumende, ezigoqela amabandla ezombusazwe, ezigoqela inhlanganiso ezizibeleyo, zonke nje lezo nhlangothi zizithele ngaqandayo, akukhanyi lokuthi zenzani.